So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 11 kuMfumfu 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
So we ukuthi siyazi izihlalele sithengise nje ukuthi hayi ngenjani esilalo lokuhamba sisakwanisi vele ukuthi hayi sisahamba siphakamisa amaplaka la sezisinda silambile.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ACTUS isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ekhonona ngeholo.
Le nto besiyishilo nangonyaka ophelileyo ukuthi le ngxabano esiyibonayo sibona ngathi idalwa ngabantu bezepolitiki ngoba yibo abafunda abantu le ngqondo and sibona sengathi kusobala ukuthi kunesandla sesithathu.
So kulokwesaba kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela imibiko ethi bazahlaselwa njalo kungafika umhla ka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ACTUS isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kusukela ngomvulo ozayo ekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso leyithi uhlelo lolu lusemthethweni njalo ithi ukubotshwa kwamalunga ayo osokuke kwenzakala imizamo kahulumende yokuyibhidliza. Odokotela bona sebedlulise inyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo. Sixoxele siphathamandla se-ACTUS umnumzana Mduduzi Jubane wasichazisela okunengi.
Ukuqhubekela phambili yikho kanye sibili ngoba isimo esikho khona zezinto akukaveli into ziyawe siyabona kathesi kuluma kweviki leyi so okwanamhlanje umuntu wonke nje udanile ukuthi kanti labo kuyasuka khona isalari yabi sikwanisa ukuthenga umentshizi yini kumbe ngihamba njani. Njalo futhi osesikucabange ukuthi yabona ukuthi sihambe siye buthana emalokuzini ngale ezindaweni selokuza khanye ngani i-victimization iba easy. So sibona ukuthi endaweni lapho esiyabe sikhona sitshengisele khonapho ukuthi silakho ukukhalaza labo sazisa abakhulu bemahofisi ukuthi babona ukuthi sebakhangese zabo ukuthi vele indubo zikatitsha sezihambanisekile especially kwi-general welfare kuphela khonapho.
Litshengisela njani? Liyabe lisezikolo kumbe emgwaqweni?
Ya sasikukhangele sisile khonapho sathi ukuyayo emgwaqweni yabona kakhulu thina especially thina belokuza ungena nje estreetini wakuthi uyathengisa kungathengiseli uyakhwanisa ukubuza ukuthi yangabi namhlanje so vele ngabantu abavele besidinga ukuthi sabasibamba bakuvalele zense besenza into yabo abayifunayo. So we-expressive ukuthi thina sizihlalele sithengise nje ukuthi hayi ngenjalo esilalo lokuhamba sisakwanisi vele ukuthi hayi sisahamba siphakamisa amaflaga la sezisinda silambile silendlaleni so sezizihlalele.
Okuyikho elikukhalazayo kahle kahle ngalesi sikhathi kuyini?
Imali yethu leyi engase iluza every day every time sangezelwa kade sivele ukuthi ayisekho anjabona thina savele sakhuluma kuqala laphana sisahlupana la komthuli ukuthi no thina sifakeleni imali yethu ngama-US dollar njengathi vele isi-rating only isi-rating ekhalenzi isalari yethu ngenjani ngama-US andapho because izinto sivela kithi anjeliyabona bona bazivalavala ukuthi yethu amakhushini siyakhushina siyakhona but the cushion is not doing anything amafandeni ngapha zikhathele ngokwehlukana le muzi uyabona ukuthi usuke uye emsikolo ufuna i-$40 yokuhamba yokuphendula imuli ngapha ingapha e-town wena uhala abantwana awukwanisa ukuthi bayendlala ngapha umama laye bebambahamba edorobheni olungala emakhaya so kwakathesi ukuthi uhambe usiyaphenduka sisakwanisi vele inokuzeta our families kanye sezikulokuza sezixeda infact anjeyabona because weare bound to live 90 days away from our families ungathi uphenduke khonapha phakathi kwelokuza akula into yakwanisa ukuyenza akula mali zakwanisa ukuyenza amamakhithi angikhona athi abe mazili sokunzima ebantwini. Elakusasa nje kuphele ukuthi kusasa sikwanise ukubuthaniza nje ukuthi sibuthele lapha njengabantu abasebenzayo ukuthi lathi sizokhanya ukuthi silani kusasa. Akusekho abantu lodiko olukhulu lolu kwathi siyalufala. Khonapho kumele ukuzophuma emsebenzini nge-65 years konke esingezo.
Intengo yempahla ke iliphethe njani le yamabhasi?
Intengo yempahla. Bona abantu bayaze sithi irate likhwelile. Impahla zethu kuhamba sethatha ngaphandle kwelizwe. But isalari yethu yalethe not as justice. So impahla zethu kathesi even ezenzelezo ezemkhambo lezo ezithengiswayo lezi abazithi ngezisiphilele lezi. Asisakwanisi because the cheapest last time when I checked. Izolo bengikhayela lami i-6 zami nezidabukile ngithanda yanginye ekhayela thole i-$60. Ayiyabona? And i-$60 yangikhona ukuziphume manje. Iyabe funa ibhondi futhi i-RTD yangikhona yabithi kuma-$80, $90. So it's very difficult now to dress up properly. Ube sivalashi dressing as a teacher ume phambi kwabantwana sibili. Akusela amatshi amaningi wakhangela izicathulo sebethungisa, amabhanti kanye sesamuka. Njengehembe lezi ukuphonga ukuthi ungathungwa nje khonokho ukuthi lami ngikhanye ukuthi ngembethile. So ingazisahlangani.
Umnumzana Mduduzi Jubane ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubekhuluma lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 esegokwe. Sokuqhamuke ukwesaba okukhulu kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela umbiko osenkundleni zokuxhumana othi bazahlaselwa kungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Izizalwane zakwamanye amazwe zike zahlaselwa njalo kwele South Africa ngenyanga edluleyo kwafa abaningi abagoqela izizalwane zeZimbabwe. Sixoxele sikhulumele senhlanganiso emela abokuza kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda.
Njengamanje ngicabanga ukuthi singakhuluma ngokuqiniseka ukuthi zonke lezi zinto esizibona empeleni uhulumeni uyena ongemba kwa yonke lento ngoba ngikhuluma njengamanje ngiphuma eGhosi Mampuru prison lapho okunabantu abawu-19 ababoshwe eHammanskraal mhla ka-8 August akade lokhu bevalele ngamacala wona lawa awe immigration mathi siye enkantolo uthole ukuthi inkantolo ibingazwisisani nakho ingavumelani ukuthi bakhushwe ingafuni ukuthi i-apply umthetho ngumthetho okhona ukuthi umuntu mayethe ufuna ukuthi le asylum kumele angaboshwa khululu kodwa namhlanje siphuma enkantolo enkulu lapho sesithole khona i-order ehambe yafike yamisa yakuvuma ukuthi cha kungumthetho lokho kufanele vele akhushwe lowo muntu. So empeleni masingabheka ngeviki elipheleleyo kukhushwe abantu abangu-87 futhi eBoyzen nase-Johannesburg akade beboshwe bagcine okungekho emthethweni ngamaphoyisa okusho ukuthi kuyinto le esingayisho ukuthi siyabona ukuthi uhulumeni indlela ephathwa ngayo abantu bokuza akuyona mpela le okufanele ukuthi ngabe kufanele ngabiyendakala so basahlaselwe namanje njengoba sikhuluma nje
kodwa ezitaladeni lapho lase emavinkilini lendawo ezazihlaselwa kunjani khona?
No ezitaladeni okwamanje inani liphansi kakhulu okuyikhona lokhu futhi njalo ukuqhubeka kwenza abantu bazivuzile ibuzo ukuthi kanti abantu balapha eSouth Africa makuthiwa khona banenzondo enkulu kangaka leyo ebizwa nge-afrophobia kumbe xenophobia eyokuthi balisa abantu kuyikuthi yinto ephakathi kwabo kungenxa yani le nto yenzakala okwensuku ezimbili kumbe ezintathu ukuthi iyaphela kwesinye isikhathi abantu baphila bonke kahle baze bathathelana amakhosikazi uthole ukuthi umuntu wala eSouth Africa ushade nomuntu wokuza akunanto embi kusho ukuthi le ngxabano ekhona thina njengaba abaku-African diaspora le nto besiyishilo nangonyaka ophelileyo ukuthi le ngxabano siyibonayo sibona ingathi idalwa ngabantu bezepolitiki ngoba yibo abafunda abantu le nzondo and sibona sengathi kusobala ukuthi kunesandla sesithathu esenza ukuthi kube nale ngxabano ngoba masibheke ezitaladeni njengamanje ayikho into etheni esiyibonayo abantu bazigqila nje ngokufana yilokho ukuthi abantu basesaba nokuvula iy'tolo zabo lapho kubatshontshelwayo ngoba phela bengazi ukuthi kungenzakalani mhlawumbe uma bengayivula kodwa ingxabano le besiyibona ukushika nokushaya abantu kuthule nje akunalutho.
Khona emahostel lapho kade sisizwa ukuthi yiko okuphehlwa khona udlakela kumi njani?
Khona nakhona emahostel kulezo ndawo kuyahambeka nje kuthula kunanto ethile yenzakalayo sizwile sibonile nje omunye umbiko futhi okade
oqala ukuzula namhlanje osuka kubona lapha abachayela ama truck lawa ama long distance uthi wona lapha phakathi kuka October mhlawumbe mhla ka 15 ngo 19 ngizakumbuli kahle bazokala futhi babuyele bayedeleka baxoshe abantu o driver bangaphandi labo kuza into esiyaziyo kakhulu kazi ngeyokuthi yona lenhlanganiso ebizwa nge ATDS inhlanganiso yodlame nodlakela yona enye yezinhlanganiso edale yino udlakela belukhona and sokungenzeka ukuthi bakhona abayisebenzisayo ukuthi yenze lezi zinto ngoba labo abayikhokhelayo nomthetho awukafinyeleli kubo ngoba thina besibhekelela ukuthi abantu abayibona abangenza kwale ngabantu bekufanele ukuthi uhulumeni ngabe sebabothile ngoba phela nakho kunama organizations afana nabo sisonke ahambe ekhuluma sobala ukuthi wona yiwo athi abantu bokuza kabashaye baxoshe.
Umnumzana Vusi Moses Panda isikhulumeli senhlanganiso emela izalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum obexoxa lo Chris Gande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba le-Chronicle lithi ukutshutshiswa kwecala eletheswa owake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko kuzaqala mhla ka-12 ngenyanga ezayo kuye phela mhla ka-15. Umphoko wetheswa icala lenkohlakalo. Iphephandaba le-Herald lona lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uzaqhuba umhlangano labasekeli bezanu PF kobulawayo ngesonto. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi abahle okhulumayo ngohloniphana umoya ophindi laphana esekubandeni tebe. Kodwa kwamanje ngikhuluma ngilapha eJoburg nje ngithanda lokuthi ngikhonzele abantu basekhaya laphana komoya kwepindi entepe nje konke lasemawana abafowethu labantwana nabazukulu lapha ngikhonza kibo laphana. Mina nje okungihlukumezayo nje indaba naleyi esizwayo ukuthi-ke umanje kobade kufaka ama-intake labo ramanesi ukuthi ezabelweni zakithi esindebeleni kodwa basuke bandisa abantu abokuza abangasibo basesindebeleni. Leyo nto ngicabanga ukuthi ayibi nomthelela omuhle kakhulu. Ngicabanga ukuthi kube iyabhekisiswa kahle then kube sokwenza ukuthi ezindaweni zakithi phela bebe sebeyafaka abantu abakhulumayo ukuze bekwazi nokuthi bencedise abantu. Ayisibo bonke abantu abazosi ulimi lwesishona. Otherwise bona engathi leyo nto iyahlukumeza kakhulu ilungele lathi singabantu bakamthakazi.
Nani basakaza abahle bahlethela izindaba ezimqoko. Siyacela nje bakithi ukuthi ngani umnankago yakho ephumule kancane. Ungenela uchamisa sibone ukuthi uyehluleka kanjani. Siyahlupheka bakindlala amanzi isibuya kusela. Hhayi hayi kunzima badala ubaba lokwakhe ezama ukuhlala phansi. Uyathenela ukuhambe siyalelale kade imali leyithola ngaphi.
Njani Studio 7 nabalaleli igama lami ngicabangela Ncube njalo. Mina ngikhulume ngokuthi indaba leyo amadoda azokuthiwa basazokhatshwa laba abakhona laba angade basabhekwa kahle. Nankoke manje sokuqala sosiba indaba enye futhi yokuthi obulawayo sosiba la madoda aziwo kumbe onesi laba sebezovela kwezinye indawo vela like emashoneni ekodaba kobulawayo bekhona. Why vele besenza njalo? Because baphezulu lokho bephezu kwe-grand plan yabo yokuthi vele abafuni lutho ngithi kuthuthuke lutho abakithi behlale behlupheke vele endaweni yabo. Obulawayo kumele kuhlale usebenza abantu bakobulawayo bafana le ma-ofisini ezidubheni ukuthi bafaka abantu abavela khona le mashonale. Kukhuluma nje manje igama lomntanami latshintshwa ngenxa yokuthi umuntu owayemvalela igama wayengowesishoneni. Elinye lomna wami onandelwa kwesifo lajintshwa futhi ngenxa yokuthi kwatholakala umuntu lo weshone. I-last born yangithi engumfana yajintshwa futhi igama lo-ke watshintshwa isibongo, instead of Ncube bazibhalela uDube. Kade sekunzima ukuthi yena sengongwakoDube uyedwa efamilini esingu-9, yena uyedwa wakoDube yini nale ngenxa yokuthi ugcwele bona abantu beshone. Kade sugogo ma engafika ekhuluma laphana esibhedlela esigula soso angeke amuzwele umuntu wangkhona ngoba vele abasazi isiNdebele abasifundi vele. Izanu so ayi labantu bakithi bavotelayo nizanu ngazokho makhanda kanjani.
Bazali, isimo sibi kakhulu kakhulukazi, sibili kakhulu kakhulu. Ngicela lidlulisele umlayezo lo kubangane benu abazaphathisa impahla khathesi kusiyaphela amaveki amabili. Impahla ezivele zingavunyelwa eborder lingazilethi, lingabaniki abantu ukuthi zibuye ngoba ziyathathwa. Kulamapholisa awe-anti-corruption asebophe amazimra angu-4. Ngikhuluma nje namhlanje nje so bayaqhuqa. Injwayelo liyana eRamakhwebana kayikho, until further notice kayikho injwayelo. Abazi indlela yemayitengwe abatshele abobhodi babo abangobomalayitsha, izihlobo zabezingobomalayitsha bahambe bayaziphumela emayitengwe, bahambe lempahla zabantu safe ngoba abasoze baphutshe eRamakhwebana. So kusinzimele kakhulu kakhulu, kwethulwa imota kubonakale ngaphansi kwayo ukuthi ilani. So please, please olomfo wabo olodadu wabo olani ofuna ukuthumela akake aqale ame mbijana or anike umuntu ozoyaphuma ngemayitengwe. Lokho kuzokwenza ukuthi impahla zenu zibe safe zonke. Ngiyabonga kakhulu.
Siyabonga kustudio 7, siyabonga ithuba elisipha lona. Negama lami u-Adol Shaba. Mina into engifisa ukukhuluma ngayo, ngiyakhala kakhulu ngesimo sezwe lakithi. Into ziyakhuphuka, ama-prices akhuphuka everyday, kodwa imali zabantu ziloko ziphansi. Ngiyazibuza ukuthi ugovernment wakithi ufisela abantu bezimbabwe impilo enjani, from ama-civil servants kusiya kuwe wonke umuntu osebenzayo. Ngiyazibuza njalo nalaba ababefake ithemba labo kumnankakwa vele ukuthi uzojintsha isimo, ukuthi babevele becabangani, ngoba vele indlela acabanga ngayo, indlela umgaba ayecabanga ngayo, indlela ayeza ngayo, indlela ababevele beseza ngayo kudala. Ngabayahamba la amakhehla la wonke ephume, ngoba vele indlela abacabanga ngayo, indlela ka-1980 la manje sesiku-2019 singena ku-2020.
Sanibonani ku-America, u-Voice of America. Sibonge, siyabonga njalo ukuthi besinikeza njalo izindaba ezibalulekileyo. Ya, okudingakalayo lapha eZimbabwe mina Mdlovu. Okudingakalayo lapha eZimbabwe ukuthi akula nto ekhona, abantu bahamba begcwala wonke amazwe, abantu baseZimbabwe bona babuyisa belungu, bona la belungu la la wone khona lungisa lapha. Ma uyenza u-wrong uyenza u-right. So bona bawona bathathela nabelungu amaplaza babuyisa belungu ukuze i-economy ibuyele back ibe right. Abantu ukuthi kona sithola umhlaba kusebenzi lokho ngoba sinazo into zokulima. Kona manje umhlaba la ufuna into eziningi, ufuna ama-fertilizer, abantu abalamali. So abantu bahamba belandela abelungu beze beye kuthe Europe. So into enjani naleyo sekungani kuthiwa abantu ngathi bayagula emakhaya, that instead yokuthi nje babuyisa abelungu kusetshenzwa kube right. Plus umnankagwa vele akula mbuso wabomntankagwa, umnankagwa ngamasosha laba bahambe beyohlala kuma-barracks, babe ngamakhomanda lapha. Kufunakala u-president ozolungisa ilizwe, ayikhona umuntu ozokhomanda. Njengamanje nje uyabona indlela enza ngayo, uyakhomanda lo muntu, akabonisani nabantu.
Laboke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nxa lirekhoda imbiko yenu ibani leqiniso, lirekhoda kungelamsindo. Siyabonga. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uzulu wakwele Botswana uphakathi kokulungiselela ukuvota kukhetho oluza kwenziwa mhla ka 23 kuyona le inyanga. Uhulumende wenkazathu osanda kubunjwa kwele Sudan usukhethe umahluleli omkhulu wesifazana. Ngokwakuqala embalini yele Sudan ukuthi lokhu kwenzeke. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Imizamo yebandla eliphikisayo eMelika yokususa umongameli Donald Trump embusweni phezu kwecala lokwephula umthetho ingene kwelinye izinga izolo kulandela ukubotshwa kwabantu ababili abanobudlelwano legqwetha likaTrump umnumzana Rudy Giuliani. Umnumzana Lev Parnas lomnumzana Igor Fruman babotshwe ngolwesithathu bezama ukuphuma eMelika besegcekeni leDallas International Airport. UParnas loFruman betheswa icala lokungenisa imali eMelika ivela kwele Russia ngokungekho emthethweni beyisebenzisa ukukhankasela uTrump lamanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans. Abasolwa laba babikwa bebesebenza njalo legqwetha likaTrump uGiuliani kuphenyo lwakhe lokudinga amacala enkohlakalo. Umongameli Trump athi adalwa ngowake waba ngumsekeli kamongameli weMelika umnumzana Joe Biden lendodana yakhe kwele Ukraine. Lanxa uTrump esithi abasolwa laba akabazi kule mifanekiso ebaveza bebonke. UTrump wetheswa umlando wokwephula umthetho ngokucela umongameli weUkraine ukuthi angenele kundaba zombusazwe weMelika. Abebandla lamademokrats baphakathi kokuphenya lolu daba emizameni yokumsusa embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzoba Zincube.
Uyabona iAmerica lapho engathi isingene in what we can say constitutional crisis. Uyabona isisekelo selizwe asisalandelwa. UTrump usesuke wafuna ukuthi afanane ke labo bonke laba bantu ayihlala ekhuluma kuhle ngabo opresident ababi oPutin bonke laba beNorth Korea, Philippines. Uyabona ama despots vele abantu nje abalombuso ocuku uyabona ngoba nxathe ku constitutional crisis enje akusachiyananga kakhulu le yithe eZimbabwe. IZimbabwe anti yabona izana uPFT neyasingenisa ku constitutional crisis for the past 40 years ingalandeli isisekelo selizwe. So konke lokho esesikubona kusenzakala kathesi kubo Trump labo Giuliani inyakanyaka sibili esijenga futhi iAmerica layo hayi isiyangisa kakhulu nxa kuyikuthi yiyo ebeyi-proponent of i-democracy esifuna ukuthi khona abahamba beyichumayela emazweni wonke nje emhlabeni wonke ukuthi kumele libe njengathi thina singabantu abalandela esekelo selizwe, you know, we are constitutionalist kunje kunje. Hayi akunjalo sibili ngoba nanko Giuliani khanyela kathesi ngabantu kade beletha imali ngudlu lapha abantu laba ababotshiwe ababili njengoba kade sitsho Nkomo ngabantu abangama kruku sivili and abama Republicans abaletha izimali ngudlu zingena khona pelizweni ukuthi zizo sponsor inyakanyaka yama Republicans yena le kuvi kakhulu ndoda oTrump baphambanisile kakhulu ikho bezama ukuthi beyifihla-fihle indaba yabo le abafuni ukuthi khona abantu bebuye kuCongress lapha bezobuzwa imbuzo uyabona. So kuvi ndoda kuvi kakhulu.
Igqwetha likaTrump uGiuliani yena njengoba laba kungabangani bakhe bebesebenza bonke ngabanjwa licala la yena.
akakhulu sibili phela nomzana Nkomo uyabona uJuliani handi yilo phela igqwetha lika uPresident uTrump so izinto ebezifezwa nguJuliani vele bezivela kuyuTrump zifika kuJuliani uJuliani esebenza la kanjani abadala laba babili laba sebebotshwe yiFBI so izinto zonke lezi bezivela ezinjani zivela phezulu siya kuJuliani zisiya khonale so uJuliani khathesi nje so kumele ukuthi libone ukuthi ziyamkhalela uyabotshwa khathesi uTrump inhlanhla yakhe kokona ukuthi uPresident who is serving cannot be indicted
khona ukuthenga amatikiti aya endaweni nye elingekho eliphendukayo ama one way tickets be kuyikuzama ukubaleka yini
ayikubaleka sibili ukuphuma sibili ijumuthi sengitshaya phansi ubalekela icala sibili akunjele phela ngama Americans babethengelana ama one way ticket and at this hour foot dabe ayangisa kakhulu ukuzama sibili o Trump ukuthi khona sebebanjiwe ukubanjwa sebebanjiwe sibili o Trump sebezama nje ukuthi bephume kufihla sifihle ngapha la ngapha la ngapha but sokuphume kuzidubukela khona kodwa uyabona lama whistleblower kathi sephume kuba manengi abantu labo sebephume kuyange ukuthi how kambe shizwe into sesegcekeni lezi lama Republicans lawo uyabona ama voters aseyangeka kathi ngoba ungakhangela kathi abantu abafuna ukuthi khona u Trump ebe impeached inamba yakho na silokhu ikhwela phela lokhu ikhwela sibili okutshengisa ukuthi ama Republicans lawo sebebonile ukuthi lapha kulempambaniso ekhona la
umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala khona pa kwele Melika kodwa udabuka esilovela sigqibela izindaba zethu zekuseni ngengoma yakhe emnandi ethi iludogwenyu usotsha lidlozi uhamba phambi kwabo bonke abahlabeleli emhlabeni jikelele yinqwele and amfuni mntu ophikisana lami kulokho sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS isilobele uhulumende imazisa ukuthi amalunga ayo azaqalala umsebenzi kusukela ngomvulo khonona ngeholo eliphansi So kuqhamuke okwesaba kwabokuza abahlala kwele South Africa kulandela umbiko othi balakho ukuhlasela ukungafika umhlaka 17 walinyanga bengaphumanga baphela kulelo lizwe. Likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-past 7 na eyami impela viki isiqalisile. Asibeni sonke kuhlelo khonapha kustudio 7 kuhlelo lwezindaba ngolwesibili. Okwamanje kwanele mthokazi omuhle libe lempela viki elithukela.